ngibona mina lolu daba lutshengisa ukuthi ukhetho luka 2018 lokulwisana uphakathi kwamaqembu e-ZANU-PF kuza kuba nzima eminyakeni ezayo, ngoba nxasebelisana phezulu kangaka bekuze kuthwase ukufakelwa u-vice president, kutshengisa ukuthi abantu bazana nje bona ngani bazathala kanzima kakhulu kulolu khetho esikhangelane lalo. Njalo kukhonokho kokuthi ozathatha isikhundla ngemva kokuba upresident uMgabe echile isikhundla kumbe cabanga ukuthi engasenele sikwenza imisebenzi angaba ngubani. Njalo ukuthi ngakwe ufakelwe u-vice president kutshengisa ukuthi phela abasebenzi bakahulumende abaningi kutsho ukuthi kabamthandi, ngoba kukhangelela ukuthi uMnangagwa nguyo oziphetheyo abafana lama-CIO lamapholisa. Le nto enjalo ukuthi bekungeke kube lula kangako ukuthi kuze kufike esibangeni sokuthi ukudla kwakhe kukhanye kufakwe i-poison.
Yebo, bakhona abathi ufakelwe, kanti abanye bathi hayi uzigulele nje. Iqiniso kasikabilazi, kodwa nxa kuyikuthi yebo bamfakele bebemzama, bebembangisana.
Ngoba ngikho khona ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi lize lingabuswa ngu-vice president uMnangagwa kuza kuba lokulwa okukhulu, njalo abantu abaningi bayesaba ukuthi ukhanya ngumuntu olenhliziyo eyomle kakhulu ongathwalisa nzima abantu abaningi. Khonokho bonani kungakhuthaza abanye abantu ukuthi bathi hayi kutho ukuthi kufanele sizame ngamandla wonke ukuthi angatholi umbuso welizwe, njengoba sekuthiwa sesekukhanya ngani iqembu lakhe lelingani selizaphumelela ekuthini limfuqele phambili athathe ubukhosi kodwa kodwa kungabe kuliqiniso njalo ukuthi angabe umuntu ophonga ugula nje phela nxa usemthimbeno njengalo akade bekuwo ukudla bekuhamba ezindaweni eziningi njalo njalo, kwabe kuyukuthi nje isisu sakhe sisuke sangathandi ukudla kade lakho, bese kuba yikuthi yena u-vice president nabanye bakhe abasebenza laye baphange baqale ngokuthi no ufakelwe u-chief, besenzela ukuthi abantu babaningani uqakatheke kakhulu. So asingabe kwazi impumela yalokho kwenzakala njalo ukuthi uhambe esibhedlele kwelo ngabe echo wabuya wakhitshwa laphana, kodwa wabuya waqhubeka waya kwele South Africa. Angabe ukuthi wethukile ngoba ecabanga ukuthi lezi eziningi kumbuzama ukuthi akhe indaba leyo ibe nkulu, phela nxa umuntu ekhanye ngani yena uyobulawayo esikhathini esiningi abantu bagcina bemzwela usizi. Ngakho kasazi mhlawumbe uvice president uzama ukudinga ukuthi abantu bamzwela usizi bagcine bemnike umbuso wokwelizwe.